Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithatheleli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-24 Zibandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba.
Lokhu kungamanga iZANU-PF ayilasihlalo esisitholile. Kube nempumela nje yedalela ikhothi elithi amakhandidate azavunyelwa kodwa ngomthetho nasinelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court.
Owaye ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ephumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU-PF walapha eZimbabwe zakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu.
Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusetshenziswa kwesitishi esigaya amandla kagetsi ngamalahle esebulawayo thermal power station ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi eleZANU-PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC lubike izolo ukuba abeZANU-PF ababemele ukuba ngamakhansili sebehle banqoba ngoba bengancintiswanga. Laba ngabathi umnumzana Costand Mombe owechiretzi kuward 6, umnumzana Brighton Nyashadzashe Mahia, laye njalo owechiretzi kuward 7. Umnumzana Abdurrahman Sapa oweHarare kuward 5, umnumzana Rufaro Daniel Matsika laye njalo engoweHarare kuward 18. Lo mnumzana Simbarashe Ngarande owenyarame RDC. Kodwa isikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele Studio 7 ukuthi bazakhweza lolu daba lokwalelwa ukuncintisa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme.
Lokhu kungamanga iZANU-PF ayilasihlalo esisitholile. Kube nempumela nje yedalela ikhothi elithi amakhandidate azavunyelwa kodwa ngomthetho sinasinelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court. Inqinta-ke le-decision kuyiziguqule kufakwe i-decision ele-justice ezavumela ukuthi amakhandidate ethu avunyelwe ukuma kulelo khetho.
Manje sona isikhathi esikhulunywa ngumthetho ukubana li-aphile asikayeneli na njalo likhangelela ukuthi liza aphila nini?
Isikhathi somthetho asikaneli. Impumela le iphuma emhlaka 19 January kumele amalanga-ke angu-15 esingakwanisa khona uku-aphila-ke i-decision leyi. Njalo sikhuluma sothanda ukwazisa-ke uZulu weZimbabwe ukuthi sizoku-aphila le decision e-Supreme Court.
Manje zona izizathu zoku-aphila elibona ungani ziqinile ngeziphi njengoba umthethwandaba wona usufake isinqumo sokubana kumele bengancintisi labo okuthiwa bengancintisi?
Isinqumo sifakwe lidale elincane, thina siza-aphila edaleni elikhulu kunalelo elifake isinqumo. Isizathu zethu esikhulu singesokuthi akula muntu ofuze alise ukuncintisa eZimbabwe, njalo encintisa azikhethele ukuthi funa ukuncintisa ezimele kiwa independent ngokufuna ukuncintisa engaphandle kweqembu lingaba yi-PPC, lingaba yiZANU, lingaba yini. Wonke umuntu weZimbabwe uvunyelwe ukuncintisa ngaphansi kwesinqumo somthetho ese-constitution yezimbabwe. Zimbabwe ungakhangela ngo-August 2023 ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe abantu bavunyelwa ukuma abanye bazohamba baba babili babili ku-Triple C kusenziwa yiveki nale esisalisa abantu ukuma kodwa abantu babekwazi ngabakhokheli babo ngalokho futhi konkona njengokwenzakala ngo-August 2023 ama-candidates avunyelwe nxa isimo emabili mabili kube njalo uZulu uyazazela yena ubukhokheli bakhe abafunayo
manje inkuthazo bani elipha abalandeli bebandla abafuna ukuthi baye kuvota kuyini elikukhuthaza khona ukuthi bekwenze kathesa
ikhuthaza abalandeli bebandla labasekeli bebandla labo bonke kuqela nabakhandidate bethu ukuthi bebezelonke bekugrawundi ke bekhankasa bemelele ukuthi sizwe ukuthi i-Supreme Court iza kuthini sikhangele ukuthi kufuze sinqobe kulolu daba abantu bethu bavunyelwe ukuncintisa akukho emthethweni akulunganga akufakwanga emthethweni ye-constitution ukuthi abantu baliswe ukuma besalisho ukuma ngaphansi kwebandla ababefuna ukuma ngaphansi kwalo ubukhokheli balelo bandla bubavumela ukuthi bame ngaphansi kwebandla lekushipha
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Golunye udaba olufanayo owayengumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa namuhla ngemva kokuvalelwa esitokisini okwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Usikhala wetheswa amacala amabili elokuphehla udlame lelokungaziphathi emphakathini. Amacala omabili alesigwebo esingedluli inyanga eziyisithupha okutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungamfumana elecala ulakho ukukhululwa. Sixoxe lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ephumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZanu PF walapha eZimbabwe ngakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu ngoba umnumzana Sikhala wabotshwa wafakwa entilongweni kungenacala amapholisa aseqalisa ukudinga ukuthi icala alethiswe elani umuntu ephakathi njalo bemnitha ibheli thina sonke sikwazi ukuthi okusemthethweni ngokuthi umuntu nxa elecala uyahamba phambili kukamantshi aphiwe ibheli abuye azomelela indaba yakhe nxa egwejwa agwejwe nxa kuyukuthi indaba yakhe ifuna ifayini so lokhu sokusithengisile okusegcekeni ukuthi hhayi indaba kaSikhala akulacala alalo ngaphandle kokuthi yena i-political prison njalo iZanu PF lo mnangagwa bazimisele ukuthi bamhluku njalo bathatha amalungelo akhe bawaphosile ngakhatshana.
Manje nxa sikhangela abanye abakutshoyo ukubana kukhanya udaba lolu ngezombusazwe ayiso lokuthi ludaba lwezomthetho wena ukubona njani?
Ye liqiniso leli kusegcekeni ukuthi indaba zombusazwe ngoba abanye ababotshwayo ngemuva kwakhe basuka baphiwa indaba zawo zaphambili kwamantshi baphiwa amabheli abanye baze baya ukuyasefa amasentensi akhe yena eyakhe indaba ilokhu hayi ayikafiki hayi kayimeye kusadingwa lokhu nalokhu nalokhu okusegcekeni nje ukuthi hayi indaba le ayiso ndaba yecala but indaba yokuthi indaba zombusazwe sebesebenzisa intshelongo ukuthi balisi abantu abalwanayo endabeni zombusazwe.
Sike saxoxa labanye abathi kungayenzakala ukuthi umnumzana Sikhala usekhululwa ngoba ibandla leZanu PF lifuna ukuthi engakhululwa kube lokudonselana amandla kubandla le-CCC. Ubona kuliqiniso yini lo?
Ukuthi engabuye bese futhi nalobani amandla uhulumende obezimisele ukuthi abhixikize ibandla eliphikisayo ele-Triple C wazama ngandlela zonke azigwalisayo ukuthi engathi kubopha oSikhala kanye nabanye abafake entilongweni kuyasala kungelabantu kuyasala kunabantu abavokhwana abantutshwane so se-systematic indlela ayisebenzisayo ukuthi abhixize i-opposition party kwele-Zimbabwe.
Manje njengoba ungomunye oyabe khona emthethwandaba ubona ungani nxa kuyikuthi uzagwetshwa ukuthi ahlale njalo entilongweni lini eliyaba likhona likuza kuthatha njani khona lo?
ukuthi ngoba kathesi sesesaba ukuthi sikhulume njalo sitshengisele okusegcekeni ukuthi asivumelanda lokho kwenziwa ngohulumende. Ngoba kathesi uhulumende engakubopha sohlajikela amakhikha chana bakhohle ngawo njengalokho esikubona kwenziwe kuhlala. Kuyikuphulwa komthetho ukuthi atholakale kube sekufaka kumele agreje ngoba already usehlalise kumnyaka wonke ephakathi elokhu ekurimandi. So basically usesevile isentensi yakhe akumele ayisize. So akusena nicala bangalithala analo elokuthi bangafuna ukumgwetshela lwana.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Abahlali bakobulawayo bathi kufanele iCouncil yaleli dolobho ivuselele ukusebenza kwesitishi esigaya amandla kagetsi esibulawayo Thermal Power Station imanyene lenkampani ebona ngenhlelo zamagetsi ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Lokhu kuphuma emhlanganweni izolo lapho obekuthe gwaqa izakhamizi inkampani yamagetsi kanye leCouncil yakobulawayo ukuze kwethulwe impumela yokudingisisa okwenziwa ngamakhansila ngalolu daba. Isitishi lesi esisebenza ngamalahla kodwa ukathesi singasisebenzi yiso esabangela ukuthi idolobho lakobulawayo laziwe ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Permanent Sibanda, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association eyiyo eqoqe lumhlangano.
Sibe ne-opportunity yokuthi sandelele ukuthi amakhansi amaningi matsha yokuthi sibaxwayise ngodaba lolu and then labo saba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayeza ukuthi kanti sebe uhamba njani, ukuthi ngobani o-owner those power stations a-owner yi-city council kumba onwa yizeta. So namhla bafika basitshela ukuthi hhayi ama-type disk akhona e-council indawo leyana ngekabanti ngekamasipala. Sasesuka sazibuza yes sidiscussa khonapho ukuthi ma indawo ingekamasipala izesa yona i-power yokuthi i-ECD commissioner kumbe isivala ithatha ngaphi, akumelanga kube masipala yini oyenza nqumo zona lezo. Hayi khona uzesa
kodwa sikhona isinqumo elisithethe yona.
Isinqumo esisithetheyo ukuthi kumele indaba leyi siqhubeke silumisana namaminista uresident sasikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices abo bayithatha njani indaba le and then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council. Savumelana ukuthi maybe there is need yokuthi yenge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo leyana bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissionwe or kule ndlela zokuthi inga-revivewa ukuthi ngama-investor e-investor kusho. So sivumelana to ama-investigations wona la kumele qale ukuyenzakala.
Ye, kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakobulawayo?
Singakhangela khathesi kobulawayo kuhlala kulama power cuts esemaphasisinoba ibisebenza encap just that na amagesi engekho then khathesi we are relying on airline. Na kungaba the first airline ubulawayo kalasho power black out because i-backup isalive. Abantu those incidents even further lapha sikhuluma ngabantu abasebenza ezesa ama-employees awezesa sibe sikhulume ngabantu abasebenza ku-industry in other companies ngoba ama-companies aphila ngezesa khathesi sesi 2024 cutting tech technology vele. So kusho ukuthi ma kungela magesi ama-companies will not see the need to come nezo-investa kobulawayo. Sakwazi ukuthi khathesi sikusanti lesi sinika ngemali yethu isikhathi esiningikabengela magesi ukuthi bephansi amanzi lana abenga kobulawayo and also ngama-historic landmarks akobulawayo. Ubulawayo uyaziwa njenge-2022 Nase ukhiphiwe sesingasathuli ibangkhona what are you saying about ukulawayo. And also khathesa wasivele zesikhwezi lama-thare and kule danger yokuthi azakhwela even more nakokule low supply of electricity. More abantu befuna ukuzo-investa in ulawayo because esisebenzini that to get the car power. And so abantu bazeluthi bele msebenzi labo basebenze e-edek and ngasiphele lokuthi isilotshe singabangani banganeno.
Lo ke ngukhosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabulisa ku-Studio 7, siyabulisa ku-Studio 7, linjani basasazi. Igama lami nginguVusimuzi Ndlovu laphana ngisuka endaweni yaseNkayi khona ngale Golitshene kulamajahamahle. Bengithanda nje ukuthi ngibe mfishane kakhulu. Le ndoda okuphiwa nguchabango le ngihle ngihlale phezu kwendawo. Kumhlophe nke ukuthi ithengiwe ngoba akula muntu ongakhipha abantu ethi kuthiwe makuvotwe kahle. Ekwathi uzothiwa makuvotwe kahle. Ngoba ma kuvotwa kahle manje umbuzo wami ukuthi ma kungathiwa kuvotwe kahle iZANU-PF obisaziwa ngokuriga irige kungena abantu bezanu-PF uzajabula nalo uChabango ngoba evele ethengiwe nje kuyinto esegcekeni ngoba angeke udlale ngerisk ukuthi makuvotwe kasha kufana nokuthi uthi umdlalo webhora mawuqale kasha itimu eyesiwinile ukuthi makuqalwe kasha ngoba bavele barobha nje kwatshontshwa amavoti abantu nje kuphinde ukuthi makuqalwe kasha ma sebewathethe amavoti abantu uzathini uChabango yena
livuka nje Studio 7 livuka njani hhayi siyavuka thina ngingomeli igwanda ngiyakhala la lapha ngalaba abalandeli bezanu and amashona ngithi as a whole ngithi ngikhale ngalaba abantu basempumalanga. Laba abantu basempumalanga sebethethe badoma ingqondo zabantu bakithi. Laba nje kwezinye isikhathi singasingababhekanga banamandla. Angazi noma banamandla noma banamaqhinga okudoma abantu. Lalila nje loba balothwa ngumalakhi inkomo yokuthi ukhuluma uthi ngezanu-PF. Ukhuluma uyayincoma izanu-PF yenza lokhu nalokhu nalokhu. Mhlawumbe ithakathwa lokhu akekho umuntu right ekhanda oright kahle kahle ekhanda. Sorry baba malakhi inkomo kutsho njalo kodwa ngilokuthi baba vele ukudlala ngesikhathi ngoba hayi simqondo ukuba ngibaba awukho kuwe next nje malakhe inkomo sothi malakhe inkomo hayi into yokukhuluma ama ngozothi wena abantu kumele babambane kukhitshwe izijezi kukhitshwe izijezi zomnotho okufitwa iZANU-PF thathwe izijezi zomuntu okufitwa abantu baseMpumalanga amashona kulungiswe amashona lendi yonke izinto zibe rightly mathathe ikhombe imashona nemathebelo zabona there is a huge difference
sanibonani bafowethu nasanibonani basakazi nonke nje siyanibulisa mthwakazi omuhle nonke bafowethu bengakhuluma bekhulume oJoseph Chuma nabo Gawule nabo laba omalaka inkomo bekhulume bethini beqamba amanga bekhohlisa abantu kodwa okusalayo ukuthi bonke abantu sebeyakwazi ukuthi vele baqamba amanga iZANU-PF ayikho into eyenzayo okugcineni nje kuphela ihlukumeza abantu ilizwe liyaphela kuyinhlekisa lokhwana kuyayangisa kuyanyanyisa okwenzakala ezweni amazwe wonke ngicabanga ukuthi wonke akusadeki manje ilizwe lakithi yilo elihamba phambili ngokuhlupheka kuyanyanyisa izinto ziyakhuphuka ezitolo akuna price control akuna lutho omunye noma uzenzela umathanda ilizwe nje lingenamthetho uma kufika odisemba izinto ziyakhuphuka fana kwamanye amazwe izinto sihambe ngomthetho ngendlela okufana sihambe ngayo khona akuna mongameli ilizwe lingena leader liyahlupha kodwa abantu babe lokho bekhuluma izinto abangazaziyo bafana nabo Obed Mpofu nabo Chuma ofana nalo baba lobantu Anglison Sibanda lo baba lo hambondo uphelele ekhanda futhi angeke bomfundisi nalelo bandla lakhe amsho liyanuka siyabonga
singabisabinyela siyabonga siyadana kakhulu uzisengezo Chabango esezenza yena osele party okuthiwa i-CCC besicela ukuthi imali ikhuluma naye inormally Studio 7 ngelimqathanise lomunye umuntu we-CCC ongaba isikhulumeli noma uchamisa ngokwakhe uma uchamisa engekho noma ngubani ongamela i-CCC uzethi chazele kabanzi ukuthi yena u-secretary general wabekwa ngubani njengobana okwakungelangitsho lama structure e-party so yena wazifakwa ngubani ukuthi leso sikhundla sokuthi yena usengu-secretary general olamandla okurecola abantu abavotelwa ngabantu efaka abangane bakina usebenzela izano usebenzisa amakhodi ngoba amakhodi hayi ukukhisa abantu ethena ukukhula abantu uTCN selesikhudla esokuzibazela yena uyinkomo yomdaka akazwa lutho uyinothing uTCN so engabodlala ngabantu behluphekile siyabonga
Studio 7 Studio 7 injani kodwa gama ngufusa umuzu ufaka kahade ubungane umthimkhulu kumale ngasendaba zintuni hayi le ndaba yenkayelena hayi izisubuhlungu phela angazi ngabaza ngifaniselani ngoba le ndaba yenza laba ayilunganga neze yazama phela ulibala ngento yadlila kudala kodwa nokuvusa amanxeba lokuvusa amanxeba kanti baqondeni laba bantu laba nginto ezabazenzayo mina sicela samsisizodwa nje ngicela abantu bakithi emadibeni apha sibambane sibamadibele zodwa sibambane nje singabe sifaka amashow endaweni zethu sivula iparty 1 ngapha kithi emadibeleni bese singabe singazithandiwe lale iparty kusale angingenele lokho kuwezo umuntu lo elogi yakhe angingenele iyathula du
Studio 7 Studio 7 salibonani salibonani makhiwa mahle salibonani bantu bakaNkulunkulu ninjani lonke lapha kustudio lapho linjani libingelelane lonke ngezandla libambane ngezandla ngeyime ndibambeni kweli bingelelayo thank you ngabonga kakhulu naliphila livuka kuhle lonke ngiyalithanda kakhulu lonke alithanda abantu bamlimi lonke ungalindiphisela impilo ende phisela impilo ende limsebenzeni uyephambili uyephambili sibili phambili noma bekubakhona abazondayo abalizondayo kodwa asibonke esilizondayo bangoba bavela abanye abaliqiniso kabalifuni thank you ngitimbonise lapha ngokufitshane nje kufitshane lo ndoda kuthiwa ngoCabango lo usesibonele ilizwe iqiniso lidle hayi ilizwe lifile ngoCabango ukuthi kalamcabangwa kule nto ayibhenefitayo ayidlayo manje hayi kodwa iqiniso lankhona hayi kuthiwa ngeisindebele isindebele sithi uphondo ungaza kulugoqele ngelukhuza ngengubo liyahlaba luthutshe kumbe ilahle ungaza ligoqele ngengubo liyatshisa ingubo lithutshe hayi kuza thutsha konke ngiyabonga bakithi bemfitshane njalo thank you imukhumalo
Studio 7 ngiyabingelela njalo engingakutsho mina ukuthi yebo ngiyabezwa abathutshaba ngoright umakhubhela we-right umonzura layo we-right so laba bantu baba-right ekugcineni kuba njani asifundeni khona buti right abantu laba masithi baqondile bayenza into eqondileyo kodwa baphetha njani kugcina kunjani ekugcineni asike sivulele amehlo esiboneni izihlobo zama kula mntu i-right la
kustudio 7 mphinde mbuye futhi okusikhala ngayo uChabango madoda hayi kuzimo kaChabango hayi siyamuzwa mpela putheni ulungisa izinto maye sikuzwa lapha sazi ukuthi iziqiniso lenganani ngoba kuthiwa uhambe ugijima wayekhodi wayeblocker amacandidate e-TPC kodwa kulawo mawadi kungelabantu so yikho mina bengikutsho before ngithi lina ezumsakazo kastudio 7 unondoda lo uChabango ngalimbuzi ngendlela okumele avuzwe ngakhona hayi uChabango ngalimbuzi masakazi bakastudio 7 uChabango liyamdlalisa uChabango nje mele limbuze mpela sibone lati liyambuza mpela into ezikhona hayi lokuthi abesitshela ngebhayibheli yoke sitshela ukuthi abantu babhaphathizwa ukubhaphathizwa kubhaphathizwana ngubani ofuke abhaphathizwa ngokuthi ekhethele isikhundla sokuthi erholi iphathi akudingi ukubhaphathizwa yes or no mayebuza umbuzo malimbuza ukuthi otshamisa abavuma yes or no engabe lokho esitshela ngento zebhayibheli ezingapheliyo la umbuzo ukhonapho yikho mina ngithi ngalimbuzi kahle uChabango
studio 7 studio 7 basakazi bethu abahle nami ngizophawula kancane nje hayi siyabona iZANU-PF iyakhampena straight ngendlela zonke izama ukuthi ithole lokho ifuna ukukuthola kodwa ke eqinisweni mina bengisekhaya iZANU-PF akula umuntu oyifuna iZANU-PF akula umuntu oyifuna iZANU-PF lokuwina angazi mina bawina njani abantu akudingi nokuthi uyabuzibonela nje abantu ngendlela abayizonda ngakhona abafuni nokuyibona bababona nje begijima ngezimoto apha abantu babe kwade ngenye indlela ukuthi laba bantu lapha hayi and izowina yona ngenye indlela ukuthi vele inesitsotsi sayiwina ngasizana uPF bekani Studio 7 even nabantu abakhomentayo khona lapha ku Studio 7 nguphi umuntu oliyekele imuzwe ekhuluma edefender iZANU-PF ukuthi iZANU-PF ayiyenza into ethile ngaphandle kwabo bona abasebenzela yona iZANU-PF yibo lokho ubizo Joseph Chumana labo lokho besithi hayi iZANU-PF eseyenzile akulalutho lutho njengendlela khona alapha nasokuzima lapha
La lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umphathi ntambo wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken wazise ukuba ele melika lizaphathisa ele Ivory Coast ngoncedo lwemali efika izigidi zamadola emelika ezingamachumi amane lanhlanu, $45 million, ezaya kunhlelo zokulondoloza ukuthula emazweni akhelane lalelo lizwe. UBlinken wenze lesi sithembiso ese-Ivory Coast esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika amane. Ukhangelelwe ukwethekelela amazwe abalisa ele-Ivory Coast, Nigeria, Cape Verde, lele-Angola. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo ocubungula ezombusazwe lezenotho.
Ukuvakatsha kuka mnumzana uBlinken kwele Africa wasevakatshela amazwe amane. Lokhu kutshengisela ukuthi iMelika isizama ukudinga abangane abatsha njengoba layo ibona kathesi osekwenzakala ikakhulu eSouthern Africa, khonoko ukuthi amazwe afana labo Russia labo China asebambene leSouth Africa kulethwa iBRICS. Okwamanje khonoko ukuthi iUkraine ilwisana nele Russia kutsho ukuthi iMelika simele idinga abangane abatsha. So kwenzakale khonoko ukuthi ubaba uBlinken ubhodile kwamanye amazwe kangena nge-Southern Africa kutshengisa ukuthi badinga abangane abatsha.
AbeMelika bakwenza lokhu bevele bejongene sibisibili.
Lo sebedinga amazwe abangabanika usizo abangabuya besekelane leMelika kuzinto zonke iMelika ethi zama ukuzenza, ikakhulu nxa sokusiya kufika emhlanganweni yabo United Nations lento ezinjalo. Ukuhambisa $45 million eCape Verde, mina ngibona ngani imali encane kakhulu ekadinga sizinceda amazwe amaningi. Ikakhulu lawo awe Southern Africa afana labo Zimbabwe afana labo South Africa, kodwa eCape Verde ngenxa yobuyanga obukhona kakhulu imali engasebenza ukwenza imisebenzi eminingi kakhulu.
Kungani nxa uhulumende weMelika ethumela iziphathamandla zakhe ezwekazi le-Africa evame ukukhekeleza amazwe anjenge Zimbabwe?
Ukuthi khonoko ukuthi eZimbabwe bona bayisola ngenxa yokuthi iZimbabwe ithatha amaplazi, bayisola ngokuthi iZimbabwe bathi ikathesi ayinanzi amalungelo oluntu kahle kahle. Kodwa kungayisikho khonoko kodwa njoba nchilo okunye okwenzela ukuthi bekhekheleze iZimbabwe labo South Africa, yikhonoko ukuthi iZimbabwe leSouth Africa sezikhulumile zona zathi zima leRussia, zima lange China. iChina yona evele ikathesi lwisana neMelika ikakhulu kundaba Taiwan yokuthi iChina ifuna ukuthatha iTaiwan, eleRussia khonoko ukuthi lilwisana lelizwe leUkraine, yikho okunye osokwenza ukuthi ubaba uBlinken angadluli khona eSouthern Africa, yikho sokusenzela ukuthi khona bekhekheleza amazwana lawo eSouthern Africa lokuzwanana kwabe kube kuncane, kodwa iMelika ililizwe elidinga ubudlelwane obutsha lamazwe aweAfrika ukwenza ukuthi kusiya phambili bethole abantu abangabasekela nxa sokufika kubo-United Nations lamanye ama-resolution angafuni ukuthi eyenziwe umhlaba wonke jikelele.
Lo ke ngumnumzana Butler Tembo ocubungula izombusazwe lezenotho. Kwelinye njabo udaba lwezemelika lamhlanje kulokhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans eNew Hampshire, lapho okungqikilana khona owayengumongameli umnumzana Donald Trump lo nkosikazi Nikki Haley. Ngesikhangele ezemidlalo, lapho esikhangela khona amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leNamibia lizadibana leMali ngesikhathi sinye, eleSouth Africa lidlala leTunisia, eleZambia lizadibana leMorocco, emdlalweni wokugcina eleTanzania lizadlala leDRC. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihlela thola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela lelibandla kumthethwandaba. owayengumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.